kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana.
Asizokwazavumelana kodwa sizokunceda ilizwe laseZimbabwe ngoba iParliament eSouth Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kuvele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu.
Elemelika lithi ukutshabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emivi, hathi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanu PF.
Abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane iSADC, ngamakhelwane iAU, and siyathaba ngoba kade sinxa ukhangela iSADC neAU ifuna ukusincedisa ithi iyasalisizraha.
Kwezemidlalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uVictemba Ndlovu uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwa ngabadlali baleli qembu sokuphazamise kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe lizasayinelana lele South Africa izivumelwano kusasa kwezokuthengisela kwezokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuqinisa ubuhlobo phakathi kwamazwe omabili. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umnumzana Moyo ubekhuluma emhlanganweni wesithathu oweZimbabwe South Africa Binational Commission namuhla eHarare, lapho aqhubeke wathi eleZimbabwe liqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa amafekithali ngoba yiwo ayinsika kwezenotho. Omunye kamnumzana Moyo wakwele South Africa unkosazana Lindiwe Sisulu utshele lomhlangano ukuthi okwenzakala eZimbabwe kuthinta ele South Africa, ngakho kufanele amazwe lasebenzelane ndawonye. Ele South Africa libikwa linikeze ele Zimbabwe izipho zemtshina yamakhompyutha lokunye. Umhlangano omqoka ubikwa ukusasa lapho umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa lomongameli Emmerson Mnangagwa abazawuvula ngokusemthethweni. Ukuhlaziya ukuqakatheka kwalomhlangano sixoxe lomnumzana Nsunguli Walter Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ilizwe leSouth Africa yonke into abayenzayo bafanele ukuthi bakhangelwe yiParliament yabo ukuthi bakwenza kuselungeleni lokuthi abantu baseSouth Africa bazathola nzuzo bani. Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule Binational Commission zifanele ukuthi ziyocubungulwa njalo eParliament, zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament South Africa bayichithe. So into ezenzakala lapho bazavumelana kodwa kuzokunceda ilizwe laseZimbabwe ngoba iParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kuvele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi ku isakulu okuhambisana nokwamalungelo abantu ezindizo. So sibona engathi yebo bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze ku-implement.
Singathi eZimbabwe alizisoze lizuze imali kumbe okunye kwele South Africa.
Abasoze bathola imali kodwa siyazi ukuthi bazokusatha bavuka nje beklabalala besithi bathole imali engaka ethile. Kuyabe kuyizithembiso nje. Imali ukuze iphume kule nto eziningi ezifanele zikhangele zibhekisise kahle. Nawo lezo zinto zezikhangele kuzatholakala ilizwe leZimbabwe alikakulungeli ukuthi kona imali ingafakwa endaweni eyabe iligodi nje ukuthi imali ingayingena iyathathwa yi-corruption, imali iyathathwa ibugebengu, imali iyathathwa ikutshontsha. So abantu baseSouth Africa abakakulungeli ukuthi bona bangathatha imali yabo bayichitha kweleseZimbabwe. Bamele wonke uSouth Africa, bamele bonke abantu baseSouth Africa, yonke into abayenzayo ufana ukuthi ile sekugcekene ukuthi abadlalisa imali yezizalwane zaseSouth Africa.
Umnumzana Walter Nsonongoli Mbongolwane yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje uzolo seveze ukuthandabuza ngohlelo lukahulumende lokwenza imihlangano etshiyeneyo lamanye amazwe ekhankasela uncedo lwemali lokusungulwa kwamankampani kwamanye amazwe eZimbabwe esithi akukabi lempumela ecacayo kule mihlangano. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe leZimbabwe liphakathi kwemihlangano yokukhulumisana lela kweSouth Africa lapho uMongameli Cyril Ramaphosa ezakuza emhlanganweni weZimbabwe South Africa Bi-National Commission lapho inkokheli zamazwe omabili ezikhangelele ukuthi zizagqinisa udlelwano babosomabhizinisi. Ngenyanga edluleyo bekule mihlangano efanayo inkokheli yakwele Botswana ihlangana leyakuleli. Umnumzana John Masuku oyingcweti kwezombusazwe ekhuluma leStudio 7 uthe imihlangano lemihle ekubonisaneni indlela zokuncedisana njengabomakhelwane, kodwa uhulumende kufanele azise uZulu ngezithelo eziyabe zilethwe imihlangano le kusasa ukuze kwazakale ukuthi yaletha ncedo bani.
Sekwaba le mihlangano lezivumelwano ezijiyeneyo ezinye zakhona ngasikwazi ukuthi zaphelela ngaphi. Ngakho-ke siyakhuthaza uhulumende ukuthi abe lokhu esazisa ukuthi imihlangano leyana ebesiyenza eBotswana sayenza njalo leSouth Africa isisilethele lokhu lathi sesitenelisa ukuthi singenelane kibo kwezamabhizinisi kulokho.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe kulusizo ukuthi uhulumende uqhubeka eqoqoda iminyango yamazwe efuna uncedo ngoba engaselamacebo okuthi avuzele njani inotho yelizwe.
Singakhanyelisisa kahle wake waba lesikhathi laphahlala phansi nelizwe laseBotswana bakhuluma bathi sizophanana imali sizosizana sizoncedana, kodwa lakathesi akula nto yaphumayo. Uhulumende wathi i-economy yalapha eZimbabwe izatshintsha. Kathesi sebesukile sebekhangelana nangapha laseSouth Africa. Siyazi sonke nje ukuthi nje amazwe onke lawa kanye ngakwanisa ukunceda iproblem yeZimbabwe.
Unyoni uqhubeke ethi imihlangano le ayisoze ilethe ukunceda uhulumende alukhangeleyo ngoba sekukade kuqhuba eminye imihlangano efanayo ungelampumela ekhanyayo. Uthe inkinga ezibhekane lelizwe azisoze ziqedwa imali yakwamanye amazwe, kodwa nxa uhulumende engehlukana lombuso wobuncindezeli owephula amalungelo oluntu okuyikho okwenza osemabhizimusi baphandle bengasungula amabhizimusi amasha kuleli.
Nalokhu kungalungisiswa, lokhu kungaqala kulungisiswe lokhu uhulumende even wona ama-sanctions esikhala ngawo agcina ekhitshwe fakeni. Uhulumende kazimiselanga ukuthi atshintshe izinto ngalapha kuleli Zimbabwe ngoba yena ufuna nje ukuthi aphonge uthole imali yona imali ingasoze yabuya.
Omunye wabatsha abakhulumele Studio 7 uThulani Jamela uthe akasela themba lokuthi kule ntuthuko ezalethwa imihlangano le ngoba minyaka yonke emaphepheni kukhulunywa ngezigidi zamadola kuzivumelwano zale mihlangano, kodwa kula nguquko ebakhona.
Into esihlukuluzayo ukuthi asikwazi ukuthi kumali ababeyivumelene beyiphiwe yona leyo ukuthi isebenzani, ngoba silokhu sibone ukuthi uhulumende wethu yelokhu esehlile ukubhadala isebenzi sakhe akula thuthukela izweni
ele South Africa yilo elithengisela eZimbabwe impahla enenge etsheneyo kulamazwe wonke angomakhelwane ezinye ingcwethi zithi izivumelwane ezingenziwa zizathuthukisa umnotho weSouth Africa kulo weZimbabwe ngoba kungela amafekitali alungisa impahla ezipheleleyo. Ngimele iStudio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Elemelika lithi ukutshabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa yimithetho kahulumende emibi athi izijeziso zenotho elazethesa amalunga eZANU-PF. Embikweni siwethule enkundleni yeTwitter namuhla, isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithe uhulumende weZANU-PF seleminyaka emide ebusa ngemithetho emibi kakhulu eyiyo athi ibangele ubunzima obukhona kwezenotho okwamanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bahlezi begcona izijeziso zeMelika besithi yizo ezibangela ukuhlupheka kukaZulu nokudilika komnotho. Kodwa iMelika iyakulandula lokhu isithi izijeziso lezi ziphatha amalunga eZANU-PF ambalwa kuphela. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube uthi uvumelana lokukhulunywa iMelika.
Liqiniso elimsulwa nonalelo ngokuba uzakhumbula ukuthi lawo ma-sanction athe efika afike vele kurigwa ama-election, afice eZimbabwe kutshaywa abantu, afice imigwaqo ingekho, izikolo zingekho, afice sekwaba legugura wundi kwabulawa abantu, kwatshontshwa abantu, afice vele kungavunyelwa ukuphikisa ngenkululeko nxa ungeqembu eliphikisayo, afice kulabantu abanyamalalayo, afica kutshontshwa imali elizweni eyizigidigidi, afice vele imisebenzi ingekho elizweni, amafektari seyevaliwe, asice konke kudilikile, idola leZimbabwe selehlile isiqinise ukuqina kwalo, asice izinto eziningi vele zingekho. Ngakho-ke umuntu othi yena kungabe konke kubangwa ama-sanctions kunye le-corruption lokurigwa kwama-election, asiwo ma-sanctions achaya umthetho wePhosa, asiwo ma-sanctions achaya umthetho we-APA, asiwo ma-sanctions achaya imithetho yonke le ebulala ilizwe, asiwo ma-sanctions athi imithetho kayingafaniswa lesisekelo sombuso esitsha.
Kodwa bona abakahulumende weZimbabwe nxa behlezi bebodwa bayakunanzelela yini ukuthi okunye okubi okwenzakalayo elizweni kubangelwa yibo hatshi izijeziso lezi njengokutsho kwakho?
Bayakubona msakazi kahle kakhulu, kodwa batshela abantu amanga ngokuba bayakwazi ukuthi abantu nxa betshelwa amanga kuza benza bahlale embusweni. Batshela abantu into engashilo qiniso nje kuphela, kodwa bona bayakwazi ukuthi bona ngokwabo bayimbangela, imithetho abayitshayayo iyimbangela, isiko lokubusa liyimbangela yokudilizwa kwelizwe. Ungakhangela nje ilizwe ubhode indawana zonke lezi, uzathola ukuthi vele kulobunzima obukhulu obungelani lama-sanction, obubangwa yikubuswa kabi, obubangwa yi-corruption, obubangwa nje yimithetho engaqondanga. Bayakubona khona lokho, kodwa kabakufuni ukuthi bakukhulume ngokuba iqiniso liyakhulula abantu livalele bona ababusayo.
Konke okukhulunywa yiMelika khonokho Ncube, ubona bekulalela yini abakahulumende bethatha la manyathelo phezu kwakho?
Abasoze bakulalelela kancane, kodwa bazaguqula lokhu lalo khiyana bezama ukuthi phela izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa ke ngokuba bayazuza ekuhlaleni ezihlalweni zona lezi, sokwadaleka umbuso ophila nge-corruption, ophila ngenkohlakalo, ophila ngokungabi lamthetho, ophila ngokungahloniphi amalungelo abantu. Leyo nto ngeke iguqulwe yiMelika, izaguqulwa ngabantu beZimbabwe, kodwa iMelika ingancedisa laba ababusayo bakhulele phakathi kwakho lokho, asonto abangavuka sebeyiguqulile namhlanje.
Umnumzana Efihle Lancube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kavumelani lamazwi kahulumende weMelika.
Ama-Americans la ayalasheka
ngokuthi ngangikhangela mina ngathi abantu abathini esibakhangeleyo ngabafowethu lapha abakhona e-Africa abangumakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani kuyini abangasincedisa ngakho yibo baqakathekile kakhulu kiwo kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokho babebuya lapha e-Africa bezothatha umnotho wethu yibo abantu abayibo abalokhu basungula ihlelo lwe-slave trade islavery elizweni labo ngabantu abangake besijaje bona bethi sinje kathesi abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC ngamakhelwane i-AU and siyathaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC le-AU ifuna ukusincedisa ithi iyamasanctions kahamba kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi ama-sanctions kahamba nxa ukuthi amaphosa namsubuyile eZimbabwe kamaphosa lequla lakhe uyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa nguye umuntu esemdingayo ungakhangela ukuthi uramaphosa ngumuntu ohlanzeke njani entungamele uhlanzekile kakhulu umuntu ofuna ukusincedisa uthi ama-sanctions kahamba ngobani abathi ama-sanctions kabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye esingakwenzanga kuhle kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country usibe lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lapho abantu abade bezenzela khona akula muntu odetshaya omunye akula muntu odetshisa omunye abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa
kodwa awuyiboni yini imikhuba le mikhutshana emibi eliyilandelayo babugawule njengohulumende wezanu p f nxa sikhangela imithetho efana labo aipa labo phosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende wezanu p f lokho
angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngobaba uMnangagwa uMnangagwa uvulile amasango wavula le ndlela zokukhulumisana abanye abantu baze badelela ngenxa yakhona ukuthi baze begcina sesezinto zabo ezingayisizwe kodwa-ke uMnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hhayi asikhulumisaneni silungiseni sindawonye ilizwe ngelethu sonke Zimbabwe is open for business buyanini lizosebenza sisenzeni umnotho wethu lezwe uthuthuke singasebenziso singeke siphile in isolation singeke siphile singusima yedwa ukuzamile khona kumnankabo wazama nokuthi singenesigabe sesimiso emsingene kukhona wethu lakobani kuyini kanti umnankabo kuphambanisileyo sibili nxa kukhona abaphambanisile khona amakhiwa la sebaxolise kanti kuyini silo bawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle ngemva kokuthi engeze wona amakhiwa ngemva kokuthi ebumbe le-cabinet ithathe labanye abantu abangaphandle abanjengabomthuli ebalulehle phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangasaziyo lesilogani sezanu p f ukuthi sithakanjani
umnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu p f sixoxela ekobulawayo Livestock lamhlanje sixoxa ngemihlangano enziwa isiphathamandla zeZimbabwe leze iSouth Africa sikhuluma nje ngenjongo yokuvuselela umnotho weZimbabwe nokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili Thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012046503180 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Incwadi ezicubungula indaba zengozi sezithole imitshina ebithapha obekusenzakala phakathi kwendizamtshina ye-Ethiopian Airways. Ewe izolo yabulala abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa ama-flight recorders ngesiNgisi. Iziphathamandla zesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House sesethule uluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka unalo olwemali engena ku-$4.3 trillion ebalisa lamadola angamabhiliyoni ayi-92 awokwakha umduli womngcele lele-Mexico. Incwadi kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ulakho ukubangela ukubandlululwa kanye lokuzehlisa kakhulu kwabantu abawugulayo.
kubika obathabile masuku.
Abelapha umkhuhlane wengqondo bathi umkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani nxa sethe wafika esikhathini sobunzima lapha sedidekile loba edabukile ingqondo zaba lokunengi ezikucabangayo. Bathi njalo lapho umuntu sethe wehluleka ukuthi amelane lesimo akiso uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Nokubonga Dliwayo ongumongikazi uchaza okungahlukuluza ingqondo zomuntu aze acina esiba lomkhuhlane wengqondo.
Ngizaqala ngokuchasisa ukuthi nxa sithi umuntu ingqondo zakhe ziphelele sitshoni. Siyabe sikhuluma ngomuntu owenza izinto ezikhangelelekileyo kusiya ngezinga lakhe lokuthi usengumuntu onganani. Ziyabe zikhangelelwe ngumphakathi lapha ahlala khona, khangelelwe njalo ngumhlaba nje wonke jikelele ngokuya ngokuthi nxa umuntu ephilile uwenza njani. Umuntu ophilileyo ngokukhula kwakhe uyayenza imisebenzi ehambelana lokukhula kwakhe. Umuntu omdala laye enze esukuthi yi-responsibility ngesikhiwa akwenze konke kuqonde. Lokho kuyabe kufana lokuthi ingqondo zakhe ziphelele ngalokho ngempumela yalokho yabe kwenzile. Kodwa nxa sesiqathanisa lokugula ingqondo, umuntu ogula ingqondo angazabe usemdala kanganani. Izinto azenzayo azisizwe izinto ezikhangelelweyo ngumphakathi lalabo ahlezi lapho. Uwenza izinto ezinjengodlakela, ukweba, lokunye nje okungakhangelelwanga ngokwezinga lokukhula kwakhe.
Unkosikazi Sifikile Mlilo ongudokotela wengqondo e-Contact Family, inhlanganiso esekela labo abelemicabango ehlukuluziweyo okuthiwa yi-counseling yesilungu, upha izibonelo umuntu angazitshengisela nxa sethe wacabanga ukuzibulala.
Abantu abaningi nxa esecabanga ukuthi azibulale ngenxa yenhlupho alazo uyayebe ngumuntu ozikhethayo ozehlukanisa kwabanye abantu. Kwesinye isikhathi ubonakala ngokuhlala ekhala ekhanya ehlulukelwe. Kwesinye isikhathi uyakhetha ukuthi abe ngumuntu ongadli kahle, ongalali kahle, kumbe uyabe lokhe nje engathabanga, kumbe tshintshatshintsha. Kwesinye isikhathi limbone thabile, kwesinye isikhathi limbone ingani udanile.
Unkosikazi Sifikile Mlilo wengeze elandisa ngokuqakatheka kokukhulumisana lalabo abangaphathekanga engqondweni.
Lo ongabe cabanga ukuzibulala ngalesi sikhathi kakhangele impilo yakhe ngendlela elobuhle. Kasithini ucabanga ukuthi wothi ngizibulale ngoba hayi umsebenzi angiwutholi lapha eZimbabwe, sendubekile, ngifundile, ngibone ngani lakho konke kodwa umsebenzi angiwutholi, imuli ikhangele mina. Kuyadingakala ukuthi ucabange ngendlela e-positive ukuthi sokusiba nje engxenye lapha ngingazuza umsebenzi laphana, kumbe kangibuyele esikolo ngiyezama ukuthi ngigcizelele lokho engilakho. Kungcono ucabanga lolo hlobo kunokuthi ulokhu ucabanga ngokuthi uyadubeka.
Unkosazana Zandile Sithole ongomunye owake waba le micabango yokuzibulala upha ubufakazi bakhe.
Lami ngangena ku-depression, ngangena ecabangeni ukuthi ngizibulale, but ngazibona ukuthi angifuni ukufa, ngifuna ukuphila. Ngaye ngifuna kuphela ukuthi ama-problems ami kuphela othephele, and khathesi vele ngithabile ukuthi ngiyaphila. Ku-depression ku-imbi ukufila ngani u-depressed, but nxa usuzibona ukuthi sungene emcabangeni ukuthi uzibulale, ungawuyenza because ukuphila kungcono and ama-solutions akhona.
Ingcwethi zempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azilampendulo ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho ezidida ingqondo. Kule nhlanganiso ezinjengeSamaritans, iContact Family Counseling ezincedisana labantu kungakhathalekile iminyaka kanye lohlupho osuthe wahlangana lalo. Ngakho ke abantu bayacetshiswa ukuthi baze phambili bakhulumisane labantu abangabancedisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Ninguba Thabile Masuku.
Kwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uVethemba Samadlondlovu uthi ukukhalala umsebenzi kwabadlali baleli qembu sokuphazamiseka kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentethenzi indaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wokuzwana amandla iqembu leHighlanders elidlalekile eChicken Inn ngeSonto. UNdlovu uthe iqembu leHighlanders libhekene lenkinga yokuba imidlalo yalonyaka izaqala iningi labadlali balo ebengekho kusimo esokuthi sebangamelana labo sowabo abamanye amaqembu. Iningi labadlali beqembu leHighlanders balamaviki amabili besala ukuzilolonga bekhonona ngokuba bakathwele iholo labo elenyanga kazibandlela likaNtsholanja. Njalo uNdlovu uthi isimo lesi kasiphathisi muntu.
Most of the players are not with the team.
Iningi labadlali kasilabo kwamanje. Njalo lesi simo kasiphathisi muntu ngoba labo abadlali bakhutha ithuba lokuzilolonga. Okokuthi loba kungalungisiswa okuhluphayo, abadlali bazabe bengalungelanga ukudlala ngesikhathi kuqala imidlalo yalonyaka. Isifiso sami ngesokuthi baphange baphenduke ukuze siqhubeke ngamalungiselelo ngoba nxa singehluleka ukulungiselela kusaselesikhathi siyabe silungiselela ukwehluleka.
Nyakenye iholo labadlali beqembu leHighlanders libhadalwa yinkampani yabomakhalekhukhwini yeNetOne. Kodwa lonyaka bangatholi lutho loba nje kuye kwaba le mibiko ethi inkampani ilobelane isivumelwano esitsha leqembu leBhoso esokuba iqhubekele phambili isekela leli qembu ngemali. NgeSonto iqembu leHighlanders idlalise abadlali abasakhulayo abangakhalalanga umsebenzi kanye labanye abadlala kuqembu leBhoso 90 lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lona elibhaqabulwe ngefo kanya liqembu leChicken Inn. Lonyaka iqembu leHighlanders belikhangelele ukuba ngelinye lamaqembu elizalwisa ukuphakamisa inkezo yeligi ngemva kokuba lithole abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kwisigaba saphezulu yesePremier Soccer League abagoqela uPrince Dube, uBukhosi Sibanda, uNcobisa Thamasuku, uKlopas Kapukurika kanye loWellington Muya. Nyakenye umqeqeshi weqembu leBhoso uMartina Ndlovu uthe yena ngumnyaka wokuphendukisa isiko laleli qembu. Kuthi lonyaka ke eminyakeni wesibili babesebelwisa ukuphakamisa inkezo kodwa lokhu sekuzakuba nzima ngenxa yokuba amalungiselelo aleli qembu okuqala kwemidlalo yalonyaka esephazamiswe ukukhalala komsebenzi okwenziwa ngabadlali. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelele ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuthuthukisa umnotho. Elemelika lithi ukuthabalala komnotho eZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi athi izijeziso zenotho elazethesa amalunga eZANU-PF.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntunga milinkomo matuka nduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.